sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7 Air Voice of America sisakaza sise Washington DC. Olamukela ku Studio 7 ngolwesibili mhla ka 12 kuMbimbitho 2019 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, odokotela bakhalala umsebenzi phezu kwesimo sezibhedlela ezingasela mithi lokunye okokusebenzisa.
Lapha amadokotela labo bastrikile bakuqale bekugos law ngendaba yezimali abazifunayo. Lapha imithi iyadula ngoba eyayitholakala isuka kuma-donors kulezi nsuku akula mithi esuka kuma-donors.
Umongameli wakwele South Africa uMnumzana Cyril Ramaphosa usethembise ukusiza ilizwe leZimbabwe ngazo zonke indlela enelisa ngazo ezivalisa ukususa izijeziso zenotho.
Kwakwaba the 100 days laphana kwaba lakho lokuqala okunye aphethe ngenofisi. So asikabi kwanje enxa kungaba yikukhuluma nje okujwayele kuyikho kwepolitiki.
Umkhokheli webandla eliphikisayo ele-Ideal Zimbabwe uMnumzana Tinashe Jonas ubotshwa esithi ufuna ukuyabopha umongameli Emmerson Mnangagwa labasekeli bakhe. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo msakazo. Odokotela asebeqede izifundo ama-specialist consultant kumbe senior doctors ngesilungu sebekhalele umsebenzi besithi umsebenzi unzima kakhulu ngenxa yokusilela kwezinto zokusebenzisa esibhedlela. Odokotela beParirenyathwa eHarare yibo asebeqale ukufaka phansi izikhali zabo. Bathi ababuyeli emsebenzini nxa umumo esibhedlela ungalungiswanga ngoba ususedlula okonakala okwakukhona ngesikhathi kuze kukhalale umsebenzi odokotela abasafundela umsebenzi nyakenye. Lokhu ngokwakuqala ukuthi odokotela asebeqede izifundo bakhalale umsebenzi ngoba esikhathini esedluleyo kwandise ukukhalala odokotela abafundela umsebenzi abathiwa ngama-junior doctors ngesiNgisi. Namhla bekuselatshwa izigulane ezidinga uncedo lwesiphangiphangi abathiwa yi-emergency ngesilungu. Kwesatshelwa ukuthi ukukhalala umsebenzi kwabodokotela laba kuzasabalala kufinyelele amanye amadolobho. Umholi wesibhedlela sempilo udokotela Solwayo Ngwenya utshele Studio 7 ukuthi kobulawayo bebengakhalali umsebenzi odokotela. UChris Gande weStudio 7 uxoxe lo-councillor wedolobho leHarare uMnumzana Thamsa Nqahadebe ukuze sizwe umumo wesibhedlela osokubangele ukuthi odokotela bekhalale umsebenzi.
Ezibhedlela isimo kasimanga kahle ngoba abantu akabalazimali zokuthi bakwanise ukubhadala imali ezifunakala ezibhedleleni. Lapha amadokotela labo bastrikile baqale bekugos law ngendaba yezimali abazifunayo. Lapha imithi iyadula ngoba eyayitholakala isuka kuma-donors kulezi nsuku akula mithi esuka kuma-donors. Isimo sangikhona sesibi kakhulu ngoba ilizwe kalisatshengisi ukuthi vele kuya ngaphi. Inhlupho ezigcweleyo, abantu sebeswelakala ngenamba enkulu kakhulu emalokishini lapha esikuwo. Sesithola udubo olukhulu wokuthi inkinga zangikhona seziningi kakhulu.
Nxa usithi isimo sibi kakhulu ezibhedlela, simi njani? Ungasichazela nje ngamafitshane.
Ungaya esibhedleleni ngathesi ungenamali ukuthi u-private doctor wakho akulande kuso, bayafika bakutshele kuphela ukuthi lapha singakukhangela sikunike incwadi yokuthi uyahamba wedwa uyozithengela imithi enje enje sebekuphumisa. Yisisimo esikhona kathesi, uyozibonela wedwa wena.
Manje bona abantu belokhu behamba inezibhedlela ezinjalo.
Abantu ye uma ungakayi khona akungazi lutho ukuthi kuyini indlela ndlela ozabanjwa ngayo uyaphongukuhamba ngoba sesijayele ukuthi si uyahamba esibhedleleni uma ungagula kodwa ukuthi ungayafika khona ngale lawe sizibonela wethu ukuthi laba bantu akabala ncedi abanika lona siphonga uphenduka lawe ngoba ula ndlela ongayiyala ngayo ukuthi uziphendukele uma bekutshela ukuthi yasila mithi khamba uyozithengela imithi enje 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 engakunceda kwesikhatshanyana otherwise simelele ukuthi izinto zizanjini.
Lowo ngumnumzana Thamsanqa Hadebe, ukansila wedolobho leHarare, ubexoxa ecingweni leStudio 7 ekhona le esigodlweni. Umongameli wakwele South Africa umnumzana Cyril Ramaphosa usethembise ukusiza ilizwe leZimbabwe ngazo zonke indlela enelisa ngazo ukuze lithuthukise umnotho walo. UGibson Pepe usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Umongameli Emmerson Mnangagwa ubonge uRamaphosa ngokuchothoza izitshezo zenotho athi ziqhubekela phambili zisinda umnotho weZimbabwe. Umnangagwa uthe uhulumende wakhe uzaqhuba inhlelo zokuguqula isimo esikhona kwezombusazwe kanye nakwezamabhizimisi ukwenzela ukuthi abafuna ukusungula amabhizimusi bevela kwamanye amazwe benze lokhu bechelesile.
The creation of an environment which welcomes business and investments from both local and international investors remains high.
Ukulungisa umumo okhuthaza ukusungulwa kwamabhizimisi kanye lokuletha imali evela kwamanye amazwe kuphezulu kwenhloso zikahulumende wethu. Kwezombusazwe, uhulumende wami uzalondoloza ukuthula okuyikho okuqakathekileyo ekweneliseni inhlelo zethu. Sesiqalise uhlelo lokukhulumisana lamabandla achiyeneyo.
Kodwa uRamaphosa ubuye wakhuthaza uMnangagwa ukuthi alungisise inkinga yezixotsha osomabhizimusi baphandle ukuthi bazosungula amakampani eZimbabwe. Lokhu kugcizelwe ngumnumzana Thembelihle Sihwa, yena oyisifundi sezenotho ekolishini le-University of Science and Technology, othe uhlelo olufana lokubambela abankampani ingxenye yesabelo kuxotsha osomabhizimusi bakwamanye amazwe ukuthi basungule amabhizimusi eZimbabwe.
Ya sesuzwile sibili umhlangano wathi khona phakathi kukamongameli lo mongameli weSouth Africa uRamaphosa. Uright sibini ufuna ukuvumelana naye ngoba ukuze abantu abafuna ukuzoinvesta elizweni bebuye sibili kule mithetho eminingi-ningi abayesabayo njalo ingalungiswa maybe bengaqalisa ukubuya.
Intatheli zindaba yomsakazo weZBC unkosazana Judith Makwanya akasekho ubele iminyaka engamachumi amahlanu lanhlanu i-55. UMakwanya ubhubhele esibhedlela se-Avenues ngemva kokutshaywa inhliziyo. Ubesaziwa ngokuloba indaba eziphathelane lokuhamba-hamba kwamnumzana Robert Mugabe sangumongameli welizwe. Umongameli Emmerson Mnangagwa uthumele imuli yakomakwanya amazwi enduduzo.
Okay. Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-half past 6 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave kushort wave 4930-6065-15460 laku 13860 kilohertz.
Umkhokheli webandla elincane eliphikisayo ele-Ideal Zimbabwe umnumzana Tinashe Jonas ubotshiwe izolo esetheswa icala lokuthuka umongameli Emmerson Mnangagwa njalo uzalala esitokisini futhi lamuhla. Igqwetha lakhe umnumzana Danford Halimana utshele iStudio 7 ukuthi uJonas ubotshwe izolo esendleleni esithi uya ehofisini kaMnangagwa ukuyambopha kanye labasekeli bakhe umnumzana Kembo Mohati lomnumzana Constantino Chiwenga. Wengeze wathi uJonas ubotshelwe icala lokuthuka uMnangagwa emazweni agoqela awethula emsakazweni we-SABC nyakenye. Uzamiswa emthethwandaba kusasa. Ukubotshwa kwakhe kuza ngemva kokubotshwa komunye njalo esilisa obikwa watshela umsekeli weZANU-PF wayeqoke isikipa esilomfanekiso kaMnangagwa ukuthi kamthandi umongameli. Umthetho wokubopha abantu abachothoza umongameli lo wawusetshenziswa nguhulumende kaMnumzana Robert Mugabe kakhulu. Ukuhlaziya lolu daba, untungameli ngenkomo weStudio 7 uxhume olwela amalungelo oluntu njalo engcwethi kwezombusazwe uMnumzana Zenzele Ndebele.
Uzacabanga ukuthi Mnangagwa wade engena embusweni laphana wathi yena seletha okutsha uzalalela abantu, abantu bamele bebele nkululeko yokuthi bekhulume abakufunayo. Kwahlala isikhathi-ke abantu bengabothwa ngokuthethisa umongameli welizwe, but sibona sebeqalisile njalo ukwenza khona ukuthi abantu babothwa ukuthi akuthethisa umongameli welizwe. So kuyasidengisa sobala ukuthi kulutshwana kakhulu okutshintshile nxa vele kukhona, ngoba isikhathi esiningi uhulumende kaMnangagwa uyakhuluma ukuthi sentshintshile kasayenzi lalokho, but bephinde khona kwakusenziwa ngomgabe, ngoba ngesikhathi sakamgabe abantu abaningi babotshwa bebotshelwa-ke ukuthethisa umgabe.
Abanye babo uNdebele bengathi kumele kube le migomo kodwa khonapho, ngoba bakhona abanye abathukayo mpela abathethisayo okungelanhlonipho phakathi. Ungathini ngalokho?
Kule esikhiweni okuthiwa yi-thin line phakathi kokuthi kuthiwa umuntu uthethisiwe njengomongameli lokuthi uninga amalungelo okuthi bekhuluma abakufunayo. But isikhathi esiningi uzathola ukuthi abantu babotshelwe ukuthi kuthiwa umuntu uthe uzonda uMnangagwa, umuntu uthe yilokhu lalokhu. Uzananzela ukuthi even uMnangagwa wathi ngena wayisola imithetho yonaleyo, wathi imithetho emele ikhitshwe, kodwa nangu-ke sebeyisebenzisa. So I think kumele sikhangele ukuthi nxa kuthiwa umuntu uthethisile uyabe ethethiseni njani, la imithetho ekukhayele khona. So ukuthi kungathiwa umuntu uthethise upresident, bona ngani into ehluphayo, ngoba upresident is a public figure okumele kwesinye
umthethwandaba waphezulu ngesikhathi sikaMgabe wethula isinqumo esasisithi ukuthuka umongameli akumelanga kube lecala, kodwa ubaba uMnangagwa waphikisa leso sinqumo ngesikhathi engumphathi ntambo obona ngezemithetho. Okwamanje amagqwetha athi azabuyela njalo emthethwandaba ngodaba olufanayo, ubona ephumelela na?
Ambona ngani balakho kakhulu ukuthi bephumelele, ngoba uzananzela ukuthi nxa umuntu engumongameli welizwe akumelanga vele ukuthi kuthiwe licala ukuthi uthethisiwe. And uzananzela futhi ukuthi bonke abantu abahanjiswe ecourt mhlawumbe abafika ama-300 owakuthiwa bathethise umongameli welizwe, akula ngisho nomuntu oyedwa owagwetshwayo, bonke batshona bephuma. Bona ngani amagqwetha angahamba e-constitutional court eyi-challenge indaba yonaleyo kule chance yokuthi bangayiwini?
Lo uMnumzana Zenzele Ndebele, ingcwethi ecubungula ezombusazwe, ubexoxa icingweni lontungameli inkomo weStudio 7 ekoBulawayo. Siphinde saxoxa njalo lelunga lezanu PF uMnumzana Joseph Chuma, yena othi abantu abethuka umongameli kumele bebotshwe bejeziswe.
Zwana mfowethu, into le ibaluleke kakhulu kakhulu kakhulu, aso nto omele siqhuthe ugatsha ngayo. Singabantu abavela esintwini, siyakwazi thina ubana wonke umuntu omdala uyevele engumzali wakho. Ukusuthi yena unje ungatholakala uthethisa ngothuka ubaba ngumama elakhelane laye, ubujeziswa okufanayo lokuthi uthethise owakho ubaba lo mama. Ihofisi kamongameli welizwe ihofisi esuka ku-constitution eZimbabwe. So nxa wena uza kuthi wena ahloniphane ama-rights ami lani, kodwa ungafuni ukuhlonipha ihofisi esuka ku-same constitution aleyo ebambe ama-rights akona lawo, futhi uyawufunda ukuthini? Namhlanje sihlezi lapha sikhangele ubaba uNelson Chamisa uzama ukuncintisa kona angenabe ngu-president. Sithi kona mhlawumbe ngelakhe ethize ukutholile ukuba umongameli isehofisi naleyana, abantu bezama upresidenti bemthuka. Kungaba yinto eqondileyo nayo naleya. And ilokuzeni impendulo eyodwa elungileyo yikuthi na akulunganga. Uyabona ukuthuka lokuchothozela kwana sithi ngesiNgisi criticizing yinto omele siza kuthi zithiyeni.
Yebo, bakhona abathi uTinashe Jonasi usuke edlulise amalawulo ekuchothozeni umongameli Mnangagwa. Kodwa kulalo njalo obotshiweyo obikwa etshele umsekeli weZanu PF obegqoke isikipa esilomfanekiso kaMnangagwa ukuthi akamthandi uMnangagwa, licala elingabotshela umuntu yini lona lelo babuthiwe?
Le indaba okhuluma ngayo yanto abona thi indaba e-specific engazi ukusuka njani ehamba njani ukuthi umuntu azafike ekubotshweni khonapho. Ngoba abantu abanamnqa abantu sebekhuluma unomzane bavamile zilona bafuna ukukhuluma i-one side story kuphela. Yena le ezaseva yena umuntu yena lo kuphela. Ingasakhulumanga yonke izivale sikhangelele two sides ngoba akula ndaba engela two sides. Kulaleli side leyi side. So wonke amasayidi lana angalalelisiswa kuhle kuhle kucubungule kuhle. Uzathola ukuthi kona layo emhlawumbe uqhume edlulisa amalawulo kumbe uwezele kwanasho ukuthi kona i-potential yokukhoza i-fight ngoba mina nxa ngisigoli kibathambesana ungakwase ngichelela njalo. Andilami ngomuntu ngingacona ngizonda.
Lo ngumnumzana Joseph Chuma ilunga lebandla lezano PF sixoxela ekobulawayo. Kusenjalo inhlanganiso elwela amalungelo oluntu e-Human Rights Watch ithi ukudingisisa ekwenzileyo kuveze ukuthi kufe abantu abalichumi lasikhombisa kwadlengula njalo inani elifanayo labesifazana ngesikhathi yamasosha lamapholisa ekhahlameza abantu phezu kokutshengisela okwenzakale ngenyanga kaZibandlela. Embikweni ewethule namhla inhlanganiso le ithi njalo ukuhlukuluzwa kwabantu ngohulumende kusaqhubeka elizweni. I-Human Rights Watch ikhuthaze amazwe ayakhelane leZimbabwe ukuthi angenele kumiswe ukuhlukuluzwa kwabantu lokuthi njalo kube lophenyo phezu kokubulawa lokuhlukuluzwa kwabo libutho.
Yebo, 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 mthwakazi omuhle. Mina nginguMike Gobe, umsakazi weStudio 7. Ngithanda ukulinxusa lonke kuhlelo lwabasakhulayo always the connection ngo-8 ntambama. Namhla sixoxa ngokwenziwa ngabatha abenza imisebenzi yezandla okuthiwa ngesilungu ngama-startups. Omunye wabo, ijaha elafunde eNAS, uFarai Musendo, olenkampani elenjongo yokubutha ama-plastic. Ewagige kuphume amafutha awe-diesel lokunye okuchiyeneyo. Sizwa njalo ukuthi umphathi ntambo obona ngezemfundo ephakemeyo uprofesa Amon Muruira usanda ukuthi uhulumende usenikeze ama-college amahlanu imali efika izigidi ezinhlanu eyokuthenga imitshina ezabe isetshenziswa ngabantu abafunda izifundo ezihambelana lohlelo lwemfundo ye-science, technology, engineering kanye le-SAM e-mathematics. Uprofesa Muruira uthi inhlelo ezizaphuma ema-college lawa ezifana lohlelo lukaMsendo zizasetshenziswa ukuthuthukisa umnotho welizwe. Yini umbono wenu mayelana ngesenzo sikahulumende? Nxa lifuna ukungena kuhlelo, sithumelele umlayezo lokunombolo esithi +1 202 465 0318. Asihlanganeni kuhlelo The Connection ngo-8 PM. Bye bye.
Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Amazwe abalisa Australia lele Singapore asemise ukusetshenziswa kwendizamtshina yohlobo lwe-Boeing 737 MAX 8 kulandela ukuwa kwendizamtshina yohlobo lolu e-Ethiopian Airlines kwafa abantu abafike phose amakhulu amabili. Usomlomo wedale lesenethe lemelika unkosikazi Nancy Pelosi uthi ukuzama ukususa umongameli Donald Trump ngevoti elithiwa yi-impeachment yikuchitha isikhathi ngoba umnumzana Trump engasemuntu olesisindo. Kulandela ukulobelana izivumelwano zokusebenzelana ndawonye lele South Africa namhla eHarare emhlanganweni wesithathu weZimbabwe South Africa Bi-National Commission, uMongameli Emmerson Mnangagwa uthe kusobala ukuthi imizamo yokuvuselela umnotho welizwe iyaphumelela ikakhulu kunhlangothi zokulima, ezokwenjiwa kwemigodi kanye lezokuvakatsha. Ukuze sizwe ukuthi ngempela kulenguquko kwezokulima na, sixoxe lomeli wemakhokhoba edale lephalamende umnumzana James Sithole okukomiti ebona ngezokulima kuleli dale njalo engowebandla le-MDC.
Kuzathatha-ke isikhathi ukuze thina ephalamende thina kukomiti sikubone khonokhu-ke ukuthi ngeqiniso ngeqiniso yizinto ezenzakalayo, izinto ezibambekayo. Ngikhuluma kunje-ke namhlanje besiphatheke besinquse labe sithi khona ama-association kumbe abameli babalimi ikakhulu abalima igwayi, ngoba siqakathekisa igwayi ngoba igwayi yilo isilimo esileta imali yakwamanye amazwe esithi foreign currency ngoba sinazela ukuthi kathesi ubuzima obuselizweni kakhulu ikuthi siyaswela imali evela kwamanye amazwe ukuze sikwanise ukubana sithenge izinto eziqakathekileyo ezidinga ukuthi sisetshenziswe phakathi kwelizwe esiqondane ahlanganise ipetroli amafutha okuhambisa izimota imithi yokulapha kwabantu lokunye nje okuthiyeneyo so esikwenzileke namhlanje besibabizile lalokho okuthiwa khona itobacco i-marketing industry marketing board so besibabuza ke ukuthi bazilungiselele okungakanani ukuze sibabuze ukuthi balayo yini imali eyaneleyo ukuthi bethenge igwayi elivela ebalimini njalo bazanelisa yini ukuthi bethenge kungela kuphuza ukunika abalimi imali zabo imfanele zabo njengalokho esiyake sikuzwe ke iminyaka edlulileyo bathe bona bakhangelele ukuthi isivuno salunyaka isigwayi sizabe siphansi.
Ingcwethi ecubungula ezombusazwe umnumzana Walter Nsunungule Mbongolwane uthi akufanelanga eleZimbabwe lithabele phezulu ngoba iParliamente yeSouth Africa isazohlolisisa lezi izivumelwano.
Jazi izivumelwano eziyophuma kule Financial Commission zifanele ukuthi ziyocubungula njalo eParliamente zibonakale ziyinto elungele abantu baseSouth Africa. So ngalokho asibone ukuthi abantu abo bangavumelana into ezathi ifika eParliamente South Africa bayichithe. IParliamente South Africa izoba nemigomo nemibandela ukuthi isakhulu okuhambisana lokwamalungelo abantu lezinto ezinjalo. So sibona engathi iye bangavumelana kodwa ukuthi kufakwe phansi ku-implement akusoze ku-implement.
Ingcwethi yecubungula ezomnotho umnumzana Masimba Kuchera uthi kufanele uhulumende enanzelele ukuthi inotho yakhe ayihoqoluzwa ngamanye amazwe.
Ayisinotho entsha le eyokuthi kulama bilateral commission. So iSouth Africa ibona njengani khona ingathuthuka kule nxa i-economy yeZimbabwe iphansi. Angiboni ukuthi nayo iSouth Africa ingafuna ukuthi i-economy yayo iwe phansi. So baye besenza ama-policies athuthukisa i-economy yabo abe-South Africa. At the expense of the Zimbabwean economy.
Umnumzana Sithole uthi khona kuzacaca kuhle ikomiti yakhe ingacobongola okuningi ukuthi eleZimbabwe limi ngapi kunotho yezokulima.
Okwakathesi ngingathi mina kungaba nzima ukuthi ngithi okukhuliwe ngumongameli kuliqiniso yini kumbe kashiyo qiniso kodwa siza ke kuzavela ke ngokuya kwesikhathi kodwa ukuphume namhlanje ukube sobala ke ukuthi isivuno sethu sizabe siphansi ngenxa yendlala okunganiki kuhlekwane kwezulu kodwa okunye ngithatha ukuthi ngikutsho futhi okwenzakaleyo ikakhulu i-TIMB leyo eyisithi khona ngesilungu yi-regulatory authority emsebenzini yokulinywa kwegwayi encwadini esasibabhalele yona sicela ukuthi bebuye bezonika lokhu esithi khona ubufakazi umethi i-oral evidence kukhanya babuye bengazilungiselelanga so okutsho ukuthi khona kasisatholanga futhi okuningi kibo bazaphenduka ke ngolunye usuku sebelakho konke ke okufaneleyo okungasincedisa ukuthi sithathe ke izinqumo kumbe senze ama-recommendations kulabo abakhokhelayo leParliamente yonke kusiya ke phambili.
EleZimbabwe lisanda ukulobelana izivumelwano ezifanayo leBotswana njalo umongameli walelo lizwe umnumzana Mokgweetsi Masisi wachasisa ngemva kwemihlangano ukuthi imali izafinyelelwa ngosomabhizimusi belizwe lakhe abafuna ukusebenza eZimbabwe yathi ngohulumende njengalokho okwaphuma kumaphephandaba elizwe. Uhulumende uthi useqinisile ubudlelwano lamanye amazwe njalo ulwisana lezijeziso ezetheswa eleZimbabwe ngumanyano we-European Union kanye lelizwe leMelika ngoba isithi zibuyisela umnotho welizwe emuva. Ukuqhamuka ingxoxo mpikiswano yabantu bokuza kwele South Africa ngemva kokuba isiphathamandla sebandla le-ANC njalo engusibalukhulu premier ngesilungu wesabelo seGauteng umnumzana David Makhura ethe abavela kwamanye amazwe badume ngamacala athile kukanti njalo ezibhedlela sebebaningi okokuthi izibhedlela sezisindwa. UBenedict Nhlapho usipha lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
I'm very concerned that in some specific crimes, specific nationalities of foreign nationals are involved. Drugs, there's specific nationalities involved in drugs.
Ngikhathazekile ngokuthi kumacala athile kulezi zalwane zakwamanye amazwe okwaziwayo ukuthi yizo eziwadalayo. Kulabaziwayo ukuthi yibo abathengisa izidakamizwa. Kube khona abadala amacala alodlakela kugoqela ukubulala lokubamba inkunzi imoda ezithwala imali.
Layiwa mazwi kamnumzana Makhura asechiye umphakathi udabukene phakathi. Abanye besithi limqotho kanti abanye bathi inkulumo eyingozi. Isizalwane seZimbabwe umnumzana Sipho Dube uthi le inkulumo yokuzama ukuzidingela amavoti ekhethweni oluzayo.
Angeke kuthi abantu beganga kuthi ngabantu bangaphandle noma waphakathi. Umuntu uyisigange eyedwa. Hayi ngokuthi ubuyaphi noma kwezenjani. Ngoma sithi yabhekana khona phezulu Africa bakhona vele izigange zana.
Kodwa ke sinye isizalwane seZimbabwe umnumzana Mfanelo Sibanda uthi liqiniswe elaziwayo ukuthi inkunzi esabekayo ebanjwa ngitsho libalele emalokishini agoqela iHilbo, Beria neUvel yenziwa ngabadabuka eZimbabwe. Uthi kufanele abenza lokho bazinuka amakhwapha hatshi kwala ukusolwa bona besona.
Iqiniso vele abantu bakithi bayona la South Africa ungathi yabheka izidume ezifuma everyday masiphuma la South Africa zenziwa ngabantu bakithi bebulala abantu bakithi futhi bese kuba ngumthelela ngoba babulala nabo abantu base-South Africa. Yikubona ukuthi abantu be-South Africa abaningi uma bekhuluma bagxeke kakhulu abantu base-Zimbabwe ikakhulu ehlangothini lwakithi futhi emathebele.
Kusehlakalo esenzeke lo nyaka sokubulawa kwamalunga emuli ayisishiyagalombili abetheswa icala leli yizizalwane zeZimbabwe. Wayengiphathe indaba ogatsha lwezamapholisa umnumzana Fikile Mbalula waveza ukuthi ababamba imota ezithwala imali inkunzi besihlomile ngababe ngamasoja eZimbabwe. Kanti kumphathe indaba ogatsha lwamapholisa umnumzana Bhekicele uthi imbiko yababulela umlingisi owaziwayo uSibusiso Gwinana bemthathelwa umakhalekhukhwini wakhe lokushini lesosha nguve ngeviki epheleleyo ukhombisa ukuthi kungaba ngaba kwamanye amazwe. Umgcinihlalo we-African Diaspora Forum umnumzana Vusumuzi Sibanda uthi abaphikisani lalokho okuthiwo uMakhura ngoba ubengasoli abokuza bonke kodwa ekhuluma ngobufakazi obuphuma emapholiseni asezibhedlela.
Ubengathi abantu bokuza jikelele bahlala besenza amacala wathi yena kunamacala nobugebengu obuthile obenziwa yizizalwane zamazwe athile. Kanti njalo uma ekhuluma ngendaba yasemtholampilo uPremier uthe yena bakhulumisana nalawo mazwe ukuthi akhokhe hayi ukuthi labo bantu abagulayo bajikiswe bangathola usizo ezibhedlela.
Kulabanyeka bathi besabela ukuthi ukuphindwa-phindwa kwalezi nkulumo ikakhulu iziphathamandla ze-ANC kanye le-Democratic Alliance kusazoqhubeka njengoba kuyisikhathi sokulungiselela ukhetho bese kugcina kudala ukuhlaselwa kwabantu bakwamanye amazwe. Mele Studio 7, Johannesburg, kwele South Africa, ngingu Benedictine Nhlapo.
Singakagqibi uhlelo lwethu lwalamhlanje ke sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Odokotela bakhalala umsebenzi phezu kwesimo sezibhedlela ezingasela mithi lokunye kokusebenzisa. Umongameli wakwale South Africa umnumzana Cyril Ramaphosa usethembise ukusiza ilizwe leZimbabwe ngazo zonke indlela enelisa ngazo. Umkhokheli webandla eliphikisayo ele-Ideal Zimbabwe ubotshwa isithi ufuna ukuyabopha umongameli Mnangagwa labasekeli bakhe. Olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.